bekungabizwa ozwayo lamhlanje kobulawayo lapho abantu bethakazelela ilanga lomnyaka omutsha kazibandlela 2019 bethi kuhle bangene umnyaka omutsha kuhle ngakho ke bayambonga umdali ngokubabonisa elalamhlanje ilanga. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi umnyaka lo abawuqalileyo uzabe ulukhuni kukho konke.
U-2019 sikhangelela ukuthi kuzaba lokunzima kakhulu ngenxa yokuthi uma sikhangela omkhathini lapha izulu kukhanya kalikho. Uma sesikhangela ke indlala ezoba khona lokungatholakali kwezinto esekusikubona kunalo umnyaka kutshengisa ukuthi 2019 yena-ke kuzaba wesi. Sibona abantu mpela bengena ezitaladeni kusiba nzima. Uma kuyukuthi uhulumende kasabambanga zaqina u-2019 kukhanya kuzaba umnyaka onzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Kayanda uvumelane lo Sithole ethi umnyaka omutsha uzaba nzima ukudlula odluleyo njalo lolu dubo luqale ngomnyaka odlule ngemva kokhetho.
Lo nyaka kuzima kakhulu ngoba nakuhle kwaqalela ngo-2018 khonapho kwamasekte siceda nje ukuvota izithembiso sasizibonanga kuzaba zima zima ngobani ibhondi konke lokhu kungakavotwa belingani linganeno okwalezi nsuku akudliwa ngobana ibhondi ungazi ube lalo uyathenga ningasho ule 50 pound note awuboni lutho uthenga into egcwala isandla esisodwa. Kuzabazima u-2019 nxa bengasathathanga inyathela ngaso.
Unkosikazi Alice Shanyenzu ukhale ngokuthi bafuna odokotela ezibhedlela, amafutha ezimota, imisebenzi lemali ibe khona.
Sikhala ukuthi sifuna odokotela bebe khona esibhedlela, lefiweli ibe khona, lemisebenzi lemali ibe khona, singadubeki ngemali, imali sifuna ukuthi sibe layo.
Unkosikazi Lydia Sibanda uchaze ukuba ungene umnyaka omutsha ngentokozo njalo konke kuye kuhle.
Mina ngiyabonga iNkosi umnyaka lo ka-2019 ngingene kuhle. Okwami ngumbono wami ngila okwami ngikwenzayo angiboni ukuthi kungabe kule nto engikhubazayo ngisingazi sesiya ku-2019. Yabo.
Osakhulayo wakobulawayo uKhudzanayi Siringwani uthi uyajabula ngoba ungene umnyaka omutsha engophilayo njalo esenkonzweni elindele umnyaka omutsha.
U-2019 ngingene ngile ntokozo kakhulu njalo ngiphinde church ku crossover ngaba nenjabulo lokujabula kakhulu nabazalwane. Kodwa ngendlela engibona ngayo ngibona ingani umnyaka ka-2019 uzaba ngumnyaka omuhle kakhulu ozaletha injabulo kumaZimbabwezi onke.
Isimo somnotho ngomnyaka odluleyo besimi manzonzo, ukusilela kwemali emabhanga, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla kanye lokuswelakala kwemisebenzi abantu bengena lazo lezi ndubo ngalo mnyaka omutsha ka-2019. Kodwa kulabanye abathi laloba bebhekane lenhlupho zonke lezi banethemba ukuthi uSomandla uzongenela kukho konke okwenzakalayo elizweni lasempilweni zabo isimo siguquke. Bona bathi abakuqakathekisayo yisipho sempilo ukuthi umdali ubenzele umusa omkhulu ngokubabonisa leli langa lanamhlanje lalumnyaka ka-2019. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.